Pele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla zilishumi lanhlanu kunhlolanja 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
yakwenzakalayo ukuthi umgodisi wagcwala amanzi ngendaba yokuna okwenziwa ikhulu. Amanzi agcwala emgodini, abantu bavalela phakathi, into itshengisa abantu balabo baningi nabadisiswa okuthiwa yi-35. I-information esilayo yokukhanya bayehlile khonapho ngani bayafika kuma-100.
Uhulumende usenqume ukuba ingozi ehlele izimbamgodi ezifele emgodini wegolide eGaloma ibe yingozi ephatha ilizwe, i-national disaster.
No, isicelo sika-Charles Thomas lomunye wakhe sokuthi besuka endlini icala labo lisathethwe emthethendaba siyangena enkundleni mhlaka-22, kodwa kwamanje okuthembisayo ukuthi i-state of national prosecuting authority sibevumele ukuthi asobantu abale ngozi yokuthi bengabaleka.
Umthethwandaba we-High Court kobulawayo uthi uza kwahlulela ngeviki ezayo phezu kwesicelo somsolwa u-Charles Thomas, yena odinga ukukhululwa ngemali yesibambiso i-bail. Kuwoza Friday lamhlanje silomcoli u-GRK Mabuza ehamba leqembu lakhe elezihlangene Super Sounds bephethe idlalade labo elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende usenqume ukuba ingozi ehlele izimbamgodi ezingaba ngamashumi ayisikhombisa ezicatshangelwa ukuthi zigalule zafela emgodini wegolide ibe yingozi ephatha isizwe sonke, i-national disaster ngesiNgisi. Lingozi yenzakale ngolwesibili e-Battlefields duzane ledolobho leKaloma ngemva kokuba idamu eliseduzane lomgodi we-Silver Moon ikhiphe amanzi, kodwa kuze kube namuhla bekulokhu kungakatholakali osindileyo kumbe isidumbu ngoba kusazanywa ukugijwa amanzi kulumgodi. Isinqumo se-National Disaster sitsho ukuthi imoli zababhubhileyo zizaphathiswa ngurhulumente ngemali engangenkulungwane eyodwa ngemoli inye. Umphathintambo karhulumente obona ngenhlalakahle kaZulu, uMnumzana July Moyo, uthi kufunakala imali engangenkulungwane ezingamakhulu angamashumi amabili, i-$200,000 ukukhupha amanzi lokuphathisa izimoli zabacatshangelwa ukuthi bafile. Umoyo uthi kulomunye njalo umgodi oduzanelo we-Silver Moon othiwa yi-Cricket Mine, lakho okulabasakhulayo abane abacatshangelwa ukuthi bengaba begalulile. Uthi kuzathatha isikhathi ukudinga izidumbu kulumgodi ngoba utshona kakhulu. Umoyo uthi abangaphathisa ngemali bamukelekile. UChris Gande weStudio 7 uxoxela umkhokheli wezisebenzi zemigodi National Mine Workers of Zimbabwe, uMnumzana Ndodana Sithole, obelungiselela ukungena emgodini we-Silver Moon Mine namuhla.
Yakwenzakalayo ukuthi umgodi uthiwa wagcwala amanzi ngendaba yokuna okwenziwa ikhulu. Amanzi agcwala emgodini, abantu bavalela phakathi, into itshengisa abantu balabo baningi nabadisiswa okuthiwa yi-35. I-information esilayo yokukhanya bayedlile khonapho ngani bayafika kuma-100.
Ebantwini bona laba akula ngitsho loyedwa owayeneliswa ukuthi akhitshwe?
Akula ngitsho yedwa, ngoba ke saba kwenza ukuthi bazama ukuthi bepompe amanzi bacele emishina kubo ezimplus ngathi bengedise ama compressor amakhulu ukuthi bepompe amanzi ephume phezulu yikuthi bekhayisa kulokhuza namanzi akho nalokho engezelela nje kumizulu lapho nalokho engezelela so kukhanya
sezwa abanye befanisela ukubana uhulumende waphuza ukuthi aphathise ukuthi nga waphangisa wayenelisa ukuthi akhiphe abantu kuliqiniso yini lo
ya ngithi kuliqiniso kumba siloqiniso ngoba ngakhangela imigodi yethu leyi iyabe imigodi enye eyashiywa kudala kube sokubuya amakorokozi abe ngena phakathi lawo khonapho kodwa isikhathi esiningeke kula bakhulu khonaphoabakhulu abavela uhulumende ababe bekhona yikho ubona iy'ndaba zakhona ziphuma inhambi iphuma incane kodwa sinyasiza ukuthi inhambi injani iningi so babezama ukuthi ezinyizinto zingaphangisi ukwazakala yikho okunye okwathina ekubanje ukuthi ukuphuze kuncedo wabantu
sikhuluma nje zikhona yini izihlobo zalabo abacatshangela ukuthi baphakathi ezikhona phandle komgodi
ya zikhona
umnumzana Ndodana Sithole ngomkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi zemigodi National Mine Workers of Zimbabwe ubexoxa ecingweni lo Chris Kande wa Studio 7 eseBattlefields duzane leKaloma. Umthethwandaba we-High Court wobulawayo uthi uza kwahlulela ngeviki ezayo phezu kwesicelo esikhwezwe ngumsolwa umnumzana Charles Thomas esokuthi akhululwe njalo athonisiswe evela ekhaya kucala aletheswayo elokubulala ipolisa.
Igqweta lenkampani emathonsi Ncube Law Chamber elimele uThomas oleminyaka engamashumi amahlanu lane 54 yokuzalwa oyisakamuzi semzini weNjube kobulawayo lo Bernard Sibanda oleminyaka elishumi lasikhombisa 17 ohlala emzini weNyulo Bengula kobulawayo njalo. Umnumzana Dumisani Dube uthi sebethole impendulo esuka eNational Prosecuting Authority isebenzelana lomthethandaba waphezulu oweHigh Court of Zimbabwe kobulawayo ukuba uhulumende usengahlulela isicelo sokuthi uThomas yavunyelwe ukuhlawulela isibambiso sebail kusalindwe ukubana icala lakhe lithoniswe.
No isicelo sika Charles Thomas lomunye wakhe sokuthi bebe suka endlini icala labo lisathethwe emthethandaba siyangena enkundleni mhla ka 22 before Justice Moyo. Kodwa kwamanje okuthembisayo ukuthi i-State of National Prosecuting Authority sibevumile ukuthi asobantu abale ngozi yokuthi bengabaleka icala lingakanjena.
Izembatho zezibotshwa sezahanjiswa ukuyahlolwa emthethwandaba ukuba kubonakale ukuthi yibo ngempela na abaphatheka ekubulaweni kwepolisa njalo akukatholakali abafakazi uqobo ababona ngawabo amehlo ipolisa libulawa ngababili laba. Iningi labantu ababotshiweyo ngesikhathi sokutshengisela ngokungayingemsebenzini okwenzakale emavikini amathathu edluleyo lokhe bemiswa phambi kwemithethwandaba ehlukeneyo edolobheni lakobulawayo njalo akula osethe wakhululwa kulabo asebethonisisiwe. UThomas Losibanda bacalwa ngokuthi ngenyanga edluleyo abantu betshengisela ngokukhalala umsebenzi ngokungayi emsebenzini emzini weNjube kobulawayo bahlasele ngamatshe umufi obelipholisa u-Exxon Mawone walimala kakubi wathwalelwa esibhedlele se-UBH lapho afike wabhubhela khona ngelanga elilandelayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Umongameli Emmerson Mnangagwa sephindile njalo wathi uzimisele ukwenza inkulumo ezingaxazulula inkinga ezibhixe ilizwe. kodwa akucaci ukuthi uzimisele na ukuzehlisa avumelane lomkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa. Yena owafaka imigoqo athi kumele uMnangagwa ayilandele andubana kukhunyiswane umlotha. UChris Kande uyalandisa.
UMnangagwa utshele abamela amanyamazo eZimbabwe izolo ukuthi eZimbabwe entsha uZulu uyavunyelwa ukutshengisela kodwa akumelanga abe lodlakela. Imbiko kaMnangagwa eyenkulumo igcizelelwe ngumphathintambo wezobudlelwano lamanyamazwe uMnumzana Sibusiso Moyo olobe enkundleni yeTwitter esithi eleZimbabwe livuleke amasango kudaba lwenkulumo. Kodwa ingcwethe ecubungela izombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele uthi inkinga ekhona ukuthi kumele kuqale kucace ukuthi kanti vele injongo yenkulumo zakhona ngeyani.
Bafuna ukukhuluma ngama-talks kwenzela ukuthi uMnangagwa esolve i-problem yakhe legitimacy. Bafuna ukukhuluma ngama-talks ukuthi kube le ngqubekela phambili kweze economy or bafuna i-government of national unity. Because I think whilst everyone evumelana ukuthi kumele kube lama-talks, but akula muntu ongani akwazi injongo yokuthi kube lama-talks kuyini. Kuyini abakukhangeleleyo, kuyini abakufunayo, ngoba akufanani no-2008 lapho-ke iZANU yayidliwe yayingenama-members akwanileyo phala. Lokwakathi esizanile 2/3 majority eParliament, so bayakusa bangenza konke abakufunayo, so kumele kucace ukuthi vele ama-talks la bafuna ukuwa-achieva.
Kumaviki amabili adluleyo uMnangagwa ubize umhlangano wanxusa inkokheli yamabandla ezombusazwe kodwa umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa kayanga. UNdebele uthi osekwenzakele kutshengisa ukuthi uMnangagwa nguye ongazimiselanga ukuthi kube lenkulumo.
I don't think ukuthi uMnangagwa vele u-serious nxa ekhuluma ngama-talks, because uzacabanga ukuthi ujayele nje into zama-hide and seek lezi ukuba eloku eqhuba isikhathi. Phela yibo abantu ababehlupha kakhulu ngesikhathi kunegotiatwa ama-talks ezaphu lezanu ngabo-1985 up to 87. Ama-talks angangathatha 24 months ukhulunya into ezingacaciyo. So uzananzela ukuthi uMnangagwa is using the same script, because ukuthi yena wawuqala singakakhulumi kumele livume ukuthi bengu-president. So by that sefuna ukuthi yena kufuna after ukuthola i-legitimacy leyana angadecide ukuthi ezisukele ezihambele. So amboni ukuthi ulayo sibili ntshukuthi ukuthi kubele lama-talks kwenza into ezicacayo.
Kodwa isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma uthi inkinga ayikho kuMnangagwa kodwa kumnumzana Chamisa umkhokheli we-MDC.
Okusobala engikwaziyo mina okwakhulunywa ngumongameli welizwe ubaba uMnangagwa, njalo engumongameli wephathi yeZANU PF, usekubeke sobala kaningi-ningi. Ngibone lasemaphephandabeni futhi ehlangana namadiplomati wavele kwamanye amazwe ekhuluma into efana naye ukubana yena izame zakhe zivulekile, umnyango wakhe uvulekile. So kuyatshengisa ukubana umongameli wethu uzimisele ukubana ngabe abantu bayahlala phansi bakhulumisane. Pho-ke udubo nangu-ke lungapha laba amanye amajaha laba abasakhulayo abangakaboni ukubana kwesi sikhathi abakwenzayo yikudlala ngempilo zabantu, yikudlala ngokuhlupheka kwabantu. Babuye kuhlale phansi kukhulume, yinto eqakathekileyo. Yabona ngihlela ngikhuluma ukubana obonakeleyo ngomlomo kuphinde uluze ngawo umlomo. Manje ungakela ulungisa ngomlomo, okusalayo lagcina usuwulungisa ngogodo. Manje ungawulungisa ngogodo, omunye usala efelimile, omunye njalo akwazile nokubana adlule kulowo mhlaba, okuyinto engadingekiyo.
Abezokholo labo baphakathi kwemizamo yokuthi kukhulunyiswane phakathi kwebezombusazwe kodwa layo imizamo yakhona ikhanya ingaphumeleli. Ingcwethi kwezomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi uMnangagwa nguye obonakala engacaci ukuthi inkulumo uyazifuna yini okwempela kumbe hatshi.
Umi endaweni engayisiyo. Ekuqaliseni wayengathi ungumuntu owathi ungesikhiwa ole-advantage, kodwa kwakhathesi inkinga eziqondane leZimbabwe, umunotho, indlela abamba ngayo abantu, ilungelo labantu, kusho kukhulunywa leyathi lase-America lase-Britain ukuthi hatshi into azilungisiswe. Ngibona ngathi mina kungaba le nkulumo kodwa asoze zibe zinkulumo eziyabe ziqondiswa ngumnankagwezi izinkulumo ezabe ziqondiswa nje ngomuntu ovela ngaphandle kwamabandla abusayo.
Lo ngumbuzo osasenzima kakhulu ukuphendula. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, igama nguChris Gande.
Ku Live Talk lamhlanje sikhangela imizamo yokuleta inkulumo phakathi kwamabandla ezombusazwe eZimbabwe. Kambe izaphumelela na imizamo? Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umongameli wele Nigeria umnumzana Muhammadu Buhari ulokhu elwisa ukuba aqhubeke esembusweni lanxa elokuphikiswa okukhulu ngowebandla eliphikisayo. Umnumzana Atiku Abubakar bobabili batholakala bekhankasa kanzima kukhetho oluza kwenziwa ngempelaviki. Kula masocha angamashumi amane lanye abulawe ekudubukeni kwebomba ebelithiywe emoteni ezithwele kudwendwe lwezimota zebutho ebezithwele izikhali kwele India esigabeni seKashmir. Lesi sehlakalo sikhwezele ukufuthelana phakathi kwele India lele Pakistan, lona eletheswa umlando wokugcina amalwa ecatsha ngele India. Umlobi uOlivia Makhwaya Spanda usethule ugwalo olukhumbuza abeZimbabwe abahlala emazweni ukuthi baza kuba yisizalwane zalelo lizwe baze baye kufa kungakhathalekile ukuthi sebethethe ubuzwe balawo mazwe. Kubika intatheli zindaba yethu uBenedict Nhlapo ekwele South Africa.
UOlivia Makhwaya Spanda uthwejulwe yingwe eGwangwabedzi eFilabusi ngo-1979. Wafunda iprimary school yakhe eSt Matthews, waya kwenza isecondary eChazi. Ngasenelisa ngakuqhubekela phambili ngemva kokuqeda uform 4. Loba kunjalo usebhale ingwalo ezimbili oluthi ukuzala lalolu olwamanje oluthi ubuzwe abuthengwa. UMakhwaya uthi ukubhala ngolimi lwakho ngesiko lakho langobuntu bakho akudingi izikhwica mfundo.
Ngathi nje ukubhala kusegazini lami, ngiyakuthanda ukubhala. Ngaqala ngisafunda esikolo. Ngicabanga ukuthi ukubhala ukuzikholwa wena ukuzethemba ukuthi lento ngingayenza. Asonto engathi khonkhona engavela ngokuthi uhambe mebuze kube labo master's degrees.
Phansi kwesihloko salolu gwalo esithi ubuzwe abuthengwa, uthi usungaya eNgilandi utshintshe ube njengabo, ungene eMelika lawe ube ngwakhona, kumbe ubhace eGoli lawe kuthiwe uyinjivana. Kodwa akutshintshi ukuthi udabuka ejotsholo omnyama ubambile.
Kwalo lwami lumayelana ngathi lo muntu owasuka eZimbabwe esiza eSouth Africa ukuthi azodinga amadlelo aluhlaza. So lukhuluma ngempilo ahlangana layo eqala ukungena kwaze kwafika esikhathini sokuthi abuyele emuva esehlulekile ukuphila ngobunzima ahlangana la.
Kanti ke utugwalo lwakhe luyakuveza ukuthi ulimi lwesiNdebele akalufundanga esikolo kodwa ulumunye ebeleni likanina.
Ngisebenzise ulimi lwesiNdebele esikhwabithekayo esimnandi olunonileyo nje ukuthi umuntu uma elufunda angeka lubeke phansi. Indlela ebengilucecisa ngakhona ulimi lwami.
Uthi ke sinye isizathu esenza afise ukuthi lolu gwalo lufinyelele ezikolweni kuma-library lasemuntwini wonke eZimbabwe.
Bengikhangelele ukuthi babone isimo nxa sisithi sise ezizweni sicatshile. Babesazi isimo esihlangana lazo. Lezinto ezindle lezimbi esihlangana lazo ngoba ngicabanga ukuthi ngibe yilizwi labaningi.
Kati-ke akavumelani lalabo abacabanga ukuthi indawo yezingwalo isithethwe zinhlelo zokuxhumana ebulenjini be-internet.
Kusadingeka ukuthi bazifunde izingwalo bazilondoloze i-technology iya ilokhu isiyaphambili kodwa izingwalo mazibhaliwe ziyabe ziloku zibekwe zikhona ngoba namanje ezabhalwa ngabo bani balabo bani lokhu sizithola zikhona
uthike iphupho lakhe likhulu yikuloba izingwalo eziningi ezinye aziguqule izigcine zitholakala kubo mabona kude abafuna ukuthintana naye ngalezi ngwalo zakhe uthi baxhumane laye kuFacebook egameni lakhe lithi Olivia Makhwaya Sibanda Melestulu 7 Johannesburg le South Africa ngingu Benedict Mhlapo
Iti waza Friday my darling waza Friday 7 zupogine
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomhlabeleli werumba uGRK Mabuza ehamba leqembu lakhe lezihlangene super sound zivephete idlalade labo elicha Leli lidlala telika mabuza elesivili njalo lilesihloko esithi awuvele sobala Womhlabeleli wethu le idlalate lakhe lakuqala ngo-2017 kwathi kunyanga ezimbalwa ezedluleyo walandela ngaleli elilengoma eziyisithupha le ngethi emtchadweni
Belishandayo kudawuzuki silifisele kaselithe Belishandini kudawuzuki
Yona ingubani kahle kahle linsizwa
ekhaya mina mbeya kobhango mbeya eplumtree kobhango esigabeni semakwako yilapha engizala khona umfule nginathawo nathi smoke yilapha ekuzala khona uGRK Mabuza enhlanganiso super sound yilapha engizala khona kobhango esigabeni semakwako eplumtree
Ezinye ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi liyathanda odokotela kanye lethi bachayeli Bangalithola ngapi dlalade lakho abalifunayo
balithola eJohannesburg eSouth Africa ekhaya likabi khona ama number ngawachela la ama number yoba abangathinta laba bantu belitholekiwe 071 088 4024 and then 076 222 3111 bangafonela ama number walithola idlalade likaGRK Mabuza nelihlane super sound emadlalade amatholakala kulizwe nombosa ngiyabonga
ubajiyela wapha amazwi abalandeli mabuza
abalandeli engawashiyela khona ukuthi ngiyafisa kakhulu ukuthi bethenge ama-original CD konje sikwazi ukuthi siqhubekele phambili sikwenzele imisebenzi emihle angikhethe emculo ukuthi uphi umculo kodwa bethenge kube yi-original CD yonze ukuthi abaculi bekwazi kunjani bebeqhubeke kusasebenzele izinto ezinhle ngiyacela kakhulu balandeli bethu siyalithanda kakhulu ngiyalithanda kakhulu ngithanda thandiki ngicela mpela lithenga ama-original CD wenzele ukuthi siqhubekele phambili ngomsebenzi omuhle silenzele wona ngizibongela mina GRK Mabuza ngifakazi ukuthi uma kuze kuzindlela ekhaya nemalandeli ngalandela ndela sibone yimi lo longithesa
Uphuma ke enkundleni uGRK Mabuza ngale ethi mama wami
Now go on
ngibheka kuyo mamami lapho khona lala ngothula lala ngoxolo lobu nkulunkulu wathathela nesakuthanda siyakhumbula
Mavuza ehamba leqembu lakhe lezihlangene Super Sounds behlabela kamnandi besigqibela uhlelo lwalamhlanje bebeku Woza Friday. Yatshaya iKatari lapho yezwa nganu yatsha. Siziphetheke ngokukhangela besihamba phambili. Uhulumende usenqume ukuba ingozi ehlele izimbamgodi ezifele emgodini wegolide eKaloma ibe ingozi ephatha ilizwe lonke i-national disaster. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Matukanduna bafubhatile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.